sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi siqhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho esihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kwaBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labekhansili yakwaBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha ebevelethi kukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mkhathi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crime Against Journalists sikubuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela bekhansili yakwaBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi siqhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho esihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kwaBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakwaBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elikakhansili.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana lama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because intsha yithi ama-leaders akusasa. So ngikhuthaza intsha yonke ukuthi si-attende ama-meetings ama-ward abe isenziwa because ikho lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona, ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza uBulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo, njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singuBulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethu libe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma, siyathola amacebo ukuthi singenza njani. Ma singuBulawayo, enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenze amagetsi singuBulawayo, njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini. Even ungasiwo awezulu, singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecollegini leNAST American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe leli nyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane, 475 ngenyanga, lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lo mnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi. Bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi-ke ukuthi izisebenzi sezike zathatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endizama ukukutsho yikuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona, nxa ungasukiseki, ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCT yolike lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela, kukhona elikwenzayo?
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi ze-conference phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kabayenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo, akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngevikezayo?
Okwakuqala ikuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini, kumbe njalo bazaextenda phela ama-invitation kumbe hatshi, njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa, sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo, nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU, ubexoxa icingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. UZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ekutshengiseleni okukhangelelwe ukwenziwa izisebenzi zikahulumente ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu, umnumzana Jafet Mzacangulube, bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami even ngcela kona lokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama service deliver asayenzi mina ngombono wami abantu asokujengisa abantu abahlale phansi bonke bangayenzi i-government ningabantu ibisenzeni kube ngabantu abatshe i-government ukuthi yokwenza ngokube lokhu esimele ukuthi i-government iyenzani akusincedisi impilo isaphileki akusaphileki amagetsi adura ukudla kuyadura yonke into ya-transport iyadura akuhambelani namapay ukuthi baza kuthi besabe i-inflation izaholisa abantu imali ethingayo abantu bonke abahlale phansi lokhu kubhazala lukulize lokhu i-government kuyibe ncinga abantu ibacele ukuthi kwenzweni ngoba nabantu abathi i-government yasenzeni so ngoba lokhu akusanyenzi
ye manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni
abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaye ezitradini bazatshaya lo hulumente okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela I have to go usuze ngi-South Africa ngelethe South Africa so mina umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini labona isitshengele sisele sikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi yonke into ihlale phansi nje ihlale phansi kungabe nto akudingi ukuthi ungene esitradini isitshengisele sikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini ngindawo bangahlala ayipheli iviki i-government ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu mntanini akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathiwa edrobheni kabahlale phansi abantu bangahambi indawo
lo ngumnumzana Jafet Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwabulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo besikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkamba yabezomvikela bomanyano webutho lemelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command, AFRICOM, iphawulwe ukuqala ukusebenza kwelenishe lamhlanje. Linkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola emelika i-$110 million. Wokhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwembili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jayajawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive ukuhlaziya lolu daba. UPraxedis Jeremiah uxoxelwe nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Besinanza ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi-ke lokhu linanza leli langa?
Besibutheni eHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli zindaba ngibethe kwaqa ema ofisini e UNESCO kwaba le isikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela ku unjani into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngokuthi yona umumo awumanga kuhle intatheli zindaba lokhu zihlukuluzwa lokhu zitshaywa bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshayisa ngamapholisa asephuka ngakho-ke ngakumanga kuhle
ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli zindaba
kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli zindaba zingasebenza kuhle njani pho asocala phela ukuba yintatheli kuya umuntu angathi engutitara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona babahle baphongumsukela ngenduku langenkwayi ngakho-ke sivumelane ukuthi hatshi bonke abathukuluza intatheli zindaba kumele bachothozwe batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga akuqondanga
uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanzaleli langa
uhulumende ubekhona ubemele uDr Gurira owe-ministry of information ubemelele u-permanent secretary uNick Mangwana labama-commissions abe-human rights abamelele amalungelo abantu nabe-national peace and reconciliation ababona bakho umsebenzi wokuxolelana elizweni bebekhona njalo basiqinisile basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini lingesabi ukubuya emahofisini ethu libuye lizobika lizokhala njengezizalwane zezimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka ngapha siyahlukuluzwa pho sithini bona njengoba beyibabamelele amalungelo lokuxolelwana yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha
Lowa ngoFoster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo abakalahle ithemba beqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ifike kwamlindi yacina. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leTalent Vision linqobele eBozo 93 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent okuyimpumelelo itsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selilemiklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61 ukuthi leTalent Vision lilemiklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale okwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedlulileyo. Kodwa loba kunjalo umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Uhambo lusesekhona amagame aseleyona la sizabona okokwenza khona izadliwa la i-BCC yebo sibili hhayi isikhathi sikhona amagame aseleyona la hhayi thina kusawina wona.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisayele Kazmine kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele Mosi Rovers kanye lele Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki njalo ngensonto kulomdlalo kulo phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders lichayez wayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pieter de Jong ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele yadangolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lomdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Agu soke kube lule ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba ngutshikile lobhanqa linganqobi. Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyale silokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seKhasilaka Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNgezi Platinum Stars lizemukela iLemanyika Diamonds enkundleni ePawpaw. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leYada lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizanqikelana leMushowani Stars ngaseKolia. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Indele Triangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling pomile, when I. We baba, gonze magnum saba. We baba, 7 to 4. We baba. Money I'm getting, I'm not till I'm figuring out Bella.
Yebo ke ngumculo esikusebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka lamhlanje ke Lucy sungulela uhlelo lwe Woza Friday kuliviki umsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lolu daba ngokugcweleyo.
You know, Chicken Production is pride. You know,
ukhulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetshayisicatulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owe dancehall.
Ibizo lami endisebenzisa esteging ngubry spelling bry. Lama album angu-6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu-the way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje thina elabe ngokuthiwa ngu-Tears of the Sun.
Yeah, wangitshela uzohlala unami. Yeah.
Ucula eGunale emajawundeni uBry lapho kule nkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuze Hospitali, ngafunda iprimary eMajawunda Primary School, eGwanda isecondary ngayifundela eGwanda Government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona abafuthi eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Eyami idansol yehlukene le dansol yabantu abaningi. Eyami idansol lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idansol engathi ihambe ku reggae mbijana, so ngathi I music ele message.
Ijaha lakumoyo lilama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo Facebook. Pho elokugcina ungalitshela abalaleli moyo lithini?
Ngile Facebook page elibhalwe Bry Music, and then ku Instagram Bry Strokes U stroke no. Imculo yami lingayithola kunumber zami u-0713774219. Cele nje ukuthi umphakathi ngowawo ube khona lati kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Ngo Pride moyo Pride phela ngendlingizane zengoma ecela umthumo we dance hall njalo eziphekela ngobunono obukhulu ngiyobe silaye namhlanje kuhlelo hoza waza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda.
You know Chiquet production is Pride. You know to me, better look what you did to me, never forget what you did to me, you told me all your lies, I made me believe, you said you lost your phone, I bought it for you, you said you're gonna come around, it's been a year or now since I saw your face, oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ooh, no more you want me. Yeah, wangche luzo shalu na me. Yeah, now look what you did to me. Better look what you did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last but you hit your arm blind. You were just using me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Yeah, now look what you did to me. Better look what you did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year or now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more you want me. More you want me. Wangche luzo shalu na me. Shalu na me. Now look what you did to me. Better look what you did to me. Never forget what you did to me. You know, take care of the production. Pride. You know, nani nani na, na, nani nani na, yeah, nani nani na, na. Nani nani na, yeah, you know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo yena okwazakala ngokuthi uBrian njalo ocula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeMunicipal Review bahlangene labeCouncil yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze Apex. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.